ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi ngoba sikhangelele ukuthi ke umqatshi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakala singakubiza ngokuthi i-procedure isiyenzakele yini konke imfanele kumele zenzakale ukuze umuntu axothe umsebenzi kumele konke kwenzakale njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe akumelanga babanjwe ngamandla ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani lakho engahambelani lokuhlaba. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sina sithi ababalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi umbuhulumende uthi ke naba usebaxothile kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotha ngaliphi njalo ke kuyini abakonileyo yonke imithetho okumele ilandele ukuze baxotshe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.